abeZimbabwe kule South Africa bathi gayikho enye indlela elamandla ukukhombisa ukuthi sekwanele ukuhlupheka kwabantu edlula kutshengisela oqoqwe izalwane zeZimbabwe kusasa. Isizalwane seZimbabwe umchasiseli Gwaza uthi ukutshengisela yiyo yodwa indlela uzulwa layo eyokukhuluma lohulumende ongalaleliyo.
Ngiyakuncoma kakhulu ngoba usapho lwaseZimbabwe soluhlupheke kakhulu ma ukuthi abantu bayahlangana bezame ukuthi basikhiphe kulelo ncindezelo sikulo. Ngikubona kuyinto enhle kakhulu kakhulu.
Ubona ukuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition kwele South Africa umnumzana Joy Mabhenge uthi kusobala ukuthi laye uhulumende ubevele esezibuza ukuthi bathulelene abantu beZimbabwe phezu kokuhlupheka okungaka.
We have a citizen that is so battered left, right and center, particularly because of a non-transparent...
Silozulu othole amagabha avuzayo ngenxa yezomnotho ezilele ngogedla. Kanye lohulumende ongasikhathaziyo ngokunakekela abantu lokuvikela amalungelo abo. Uhulumende ongasihluphiyo ukupha abantu bakhe izinto eziqakathekileyo ukuze umuntu aphile.
Umgcini sihlalo webandla lezaphu kwele South Africa, umnumzana Bongani Khalimana, uthi abasoke bagoqe izandla babukele ngamehlo nxa uZulu etshengisela kusasa eZimbabwe.
Simatasatasa lathi la eSouth Africa sisebenza le nhlangano ama-civic groupings amaningi amabandla aphikisayo. Sibhizi lathi siyalungisela ukutshengisela ngesikhathi kutshengisela kusenzakala ekhaya la isobe sitshengisela lapha eSouth Africa.
AbeZimbabwe laba baxwayisa amapholisa ukuthi ekele umkhuba wokusetshenziswa ukutshaya abatshengiselayo. Bathi akufanelanga amapholisa acabanga ukuthi uZulu akalawo amandla okuzivikela nxa kusephulwa ilungelo lakhe. Umnumzana Future Msebele uthi amapholisa kusasa kufanele enze umsebenzi wawo wokuvikela uZulu ukuze kulungiswe umonakalo osuhlasele ilizwe.
Lokhu yikho kumele abantu bakwenze ngoba sesikhathele ngalo mbuso okhona okwamanje. Thina sesifunayo ngombuso wabantu ngoba konke okwenziwa nguhulumende weZimbabwe okwalesi sikhathi akulanto eright.
Kodwa ke umnumzana Gwaza uthi ngemva kokutshengisela kwakusasa, umanyano wabatshengiselayo lo kufuze uhle wakhe umhlahlandlela ucacileyo kumalungiselelo okhetho oluzayo.
Cabanga ukuthi mabengahlangana laba bantu laba bezame ukusikhethela umuntu oyedwa nje ohlambulukileyo ozothenjwa umuntu wonke, kungabi mhlampe ngumuntu onezandla ezingcolile mhlampe ozosolwa ngabanye enconywe ngabanye. Abasikhethele nje umuntu oyedwa oklini ongeye ozoyihola lento le asebeyihlanganelisile bebaningi kanjalo.
Abaseke bebunda bona bathi ngokwakuqala embalini yeZimbabwe ukuthi kuqoqwe umanyano omkhulu kangaka kusolwa indlela uhulumende aqhuba ngayo izinto. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.